VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapolisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana.
Udaba lwamapolisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avote phambi kwabakhulu bawo, njalo avotele ibandla le-ZANU-PF.
Njengakathi sithi siphuma khonapha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayo-observa ezindaweni ezitshiyeneyo. Nxa sikhangela nje i-general atmosphere, ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa, sibona kanti iningi liyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka.
Amabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka obulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu. Lanxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu lwama-harmonized election lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Udaba lwamapolisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avoti phambi kwabakhulu bawo, njalo avotele ibandla le-ZANU-PF. Kumbiko awethule kuTwitter namuhla, umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Tshamisa uthe lokhu yikuganga okungekho emthethweni. Ngokunjalo uthe ibandla lakhe alisoze liyamukele impumela yokuvota okunje. I-CCC ithi ibingazi lutho ngalolu hlelo ngoba iZimbabwe Electoral Commission ingazange itshele ukuthi amapolisa asevota ukuze ithumele abantu bayo ukuyahlola ukuthi kuvotwa ngemfanelo na. Umgcini sihlalo wezeki uNkosikazi Priscilla Chikumba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi ngempela amapolisa azasebenza ngesikhathi sokhetho asiqalisile ukuvota ngeposo. Kodwa uthe abamabandla ezombusazwe kavunyelwa ukuthumela abantu bawo ukuyahlola lolo khetho. I-Studio 7 izamile ukuxhumana loTigumba kanye lesikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ngodaba lokubanjwa kwamapolisa ngamandla ukuthi avotele iZANU-PF, kodwa ababili laba bebengadophi incingo zabo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa usolile kakhulu okwenzakalayo.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapolisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana. Kodwa kathesi singake sathusa inyoni siveze ukuthi sibabone lapha lalapha ngoba ubufakazi bazabugcibela. Sicela isizwe sime simelele ubufakazi obuzaphuma sobusekhoti, ngoba masinya sinyane sizabe sesisemnyango wemthethwandaba sisipha ubufakazi ukuthi inkamba ethile lethile edebevotisa amapolisa. Ngoba akula into abasoze bale banqabe, ngoba ama-postal votes lawo azangena sethunyelwa ezigabeni ezithile esithi ngama-constituents. Ngalokho mahlabe Zulu, iZANU isithukile. iZANU sokufanana lenkukhu eqhunywa ikhanda esephonga uphaphazela lapha lalaphayana. Ngalokho thina sizakwelandela umthetho obhaliweyo ku-Electoral Act ukuthi lapho okuvota khona amapolice akufanele kube le ama observers lama agents hathi kuzenzela umathanda amapolice wonala afuna ukungcolisa elections le ihluleki kupasa istandard esithi free fair and credible
lila bompela ubufakazi obukhomba ukuthi amapolice aphoqiwe ukuthi avotele izana
ubufakazi bukhona mahlabe zulu asifuni kubamba inhlwa ngekhanda ngoba siyabe sesidiliza ubufakazi obukhona into iliqiniso njengoba libonile upresident Jamisa la ekhala ngakho okwamanje sifanele ukuthi senze konke singakathusi inyoni ngoba lokhu kuzakwenza ukuthi ama-elections la angavunywa yilabo abayabe bengaphumanga kahle kodwa kunani thina asoze sikhalale ngoba vele uZulu sesitshelile ukuthi sesinqobile sokusale nje ukuthi siyefaka uqa konke lokho abakwenzayo bayithatha amapolisa besithatha amajaji besenzani akusoze kuguqule imoya yabantu
umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC sithume njalo ilunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Joseph Juma yena othi ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa yi-CCC
lolu daba mina ngibona kanti ngabantu abesaba umnyama ongelampisi akula pholisa elivotayo nxa livota siyethi ubonele kaninginingi amapholisa evota evotela ibandla lona lelo elikhalayo futhi namhlanje ngingawulika umzekeliso o-very clear engokhumbula amasinyane uyakhumbula e-Harare East ngale kume u-honorable Denayibithi esithima no-honorable Mkhubi we-ZANU-PF ivoti yabo yadisayidwa kwabana enkambeni yamapholisa echikurubi ngale yiko lapho kwawinela khona u-honorable Bithi kwabana and amapholisa yiwo ayivota khona phana so angazi ukuthi waye befuna ukuhlala bengabakhalayo kuphela all the time bengabasolayo all the time bengabafuna ukungcolisa into all the time lathi sithi we are also players esimelele ukuthi sibone kodwa siyakwazi ukuthi wena most of the time asikaze sithole amavoti amaningi from that section yona leya abakhala ngayo thina kasingena indawo njengeZANU-PF lathi also ama-players kuleyi election ayisitho refo yizeki khona ngale so okuqakathekileyo ukuthi nxa bekhuluma bengakhulumi befaka iZANU-PF phakathi ngoba thina lathi we are waiting for the same outcome simelele ukuthi sibonde kona kuyini esingabe singakuthola emavotini ona la amapolisa ngoba traditionally sethi ubone ukuthi kona kaninginingi hayi vele ngabajalanga ukusivotela anyway so angazi ukuthi kona why laba bona bekwathi khona bahlala bebenefita emavotini ona lawa to a point ukuthi omunye uzawabonakala enkaye umpholisa sibili nangwe begqoyini from kodwa usihlekile wagqoyi isiphethibe usii ezishaya nezilogane emakothi yamisa khona ngale kodwa yena enjani elipholisa okumele lingabe banjani ba-apolitical so siyakubona kona kubana siwukhangele abangambeni sabe umnyama ongelampisi mhlambeni sibone hayi kona ufuna umhlala ungcoliswa kuphela into zonke
nxa kuvotwa babathuma abamabandla wonke babakhona abe-TCC labamanye amabandla aphikisayo bathi kabatshelwanga yizeke ukuthi kuyavotwa ngokunjalo kabathumelanga ama-election agents ukuthi ayebona ukuthi hhayi ngempela ukhetho luqhutshwa kuhle
mina kamboni yona izeki can be that careless ukuthi kona bezinto bengalendelanga imithetho ebagayidayo ngoba izeki isebenza nge-electoral act ekhona kwi-constitution yeZimbabwe so yonke into abayenzayo bayenza belandela i-action leyo
umnumzana Joseph Juma lilunga le-ZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 abamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini eziyisikhombisa ezilandelayo kobulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu kubika u-Anastasia Ndlovu
umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolukhetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa. Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla lezanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo.
Ayi so far ukhetho luluhle, Mthule is very peaceful, is very exemplary, that's very good. Umungameli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really well.
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edalele parliamente engowebandla lezaphu uvumelane loNcube.
Mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency, angizange ngibone edlakela kimi le coverage bangenzele ngemedia yonke nje kimi, hathi besisebenzisana lamapholisa labezekhi. So ngikhangelele ukunqoba mhla ka-23 August.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho balesiqiniseko sokuthi bazanqoba.
Ukukhona ukuthi i-ground sokusetshenziwe amaZimbabweans wonke ase-ready ukuvotela i-CCC. I-CCC vele isiwinile. Mhla ka-24 August siyabe silo brand new president, silo brand new economy, silo brand new currency, silo brand new Zimbabwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZESNI bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi sezesini esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula.
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota, njengakathesi nje siphuma khonapha abantu ukuthi balungiselele ukuthi bayo-observe ezindaweni ezijiyeneyo. Nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa, sibona kanti iningi liyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka. Siyakwazi ukuthi esikubonayo esesimanje siyakunanzelela ukushiswa kwamabhana ikakhulu awe-opposition. Ngasikhangela amalanga la adluleyo namhlanje mbona kanti akula mabhana ashisiweyo akanesenchamisa lapha kobulawayo.
Iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kobulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula, lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abekhomishini elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zindala zombili kukhetho lokudinga ukansela kuwadi 11 kumunicipality weVictoria Falls, lapho abantu abane abakhankasela ukuthola isihlalo sale iwodi kukhetho oluza kwenziwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Bonke abancintisa kuwadi 11 bathembisa ukuba bazasebenza katalala ukutholisa lindawo intuthuko, kubika uNokuthaba Dlamini.
Okumqoka kwezentuthuko izakhamizi zale indawo zithi ikusondezwa kwamanzi ahlanzekileyo eduzane ukuze kuvikelwe imikhuhlane yesihudo esibhahile ngenxa yokuswelakala kwamanzi la. Omunye wezakhamuzi zale indawo umnumzana Benjamin Ndlovu uthi siminengi iminyaka bebhekane lodubo lwamanzi.
Ezambuzina kusangeneki sokugcwela impukane indawo yonke ngenxa yokuthi amanzi atholakali, sokulokungcola kweganga kakhulu ngenxa yakhonokho. So besikhala ngokuthi ama-councillors la afuna ukungena. Into yakuqala uma beqala umsebenzi beqale bengene phakathi kwezakhamizi bebuze bebone ukuthi zihlupheka njani.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi sale indawo unkosikazi Kelina Nyathi.
Sifuna ama-councillors abuya ebantwini ezokuzwa izikhalazo zabantu ukuthi abantu balohlupho bani. abe kangele jikelele umuntu wonke engakhethi ukuthi umshona umndebele umhlobo bani.
Ugogo unkosikazi Simangele Ncube yena uthi izinga lobuyanga ku ward 11 lo liyadanisa.
Silo hlupho lwamanzi, silo hlupho lwezikolo, silo hlupho lwemigwaqo, sinje siyakhwehlela kugogo, kugcwele uthuli indawo yonke, kodwa silabo abantu abathi bonayo babasimelayo. Sicela ukuthi labo bantu besimele ngendlela eyiyo.
Omunye wabancintisayo umnumzana Daniel Moyo owebandla le-Citizens Coalition for Change yena uthembisa ukuthi uzasebenzela lumango ukuthi ube lenhlelo zentuthuko ezifana lezemfundo, ezempilakahle lokunye, ngoba kunje lumango awulaki linika.
Kangele ukuthi kumele simake sure njenge-one living sibambane njengezakhamizi kube nama-training centers. Ukuthi abantwana bangaqitha izikolo behambe befundela imisebenzi khona. Njalo kulabo mama ezindlini abangasebenziyo wa 11 khangela ukuthi siyenze imisika ukuthi umama bethole okokuthi bekwanise ukuthi bezincedise labo bengabomama.
Umnumzana George Mhlanga omunye wabancintisayo emele ibandla lezano PF yena uthi uzaqinisa ukulingiswa kwemigwaqo, ukuvuselelwa kwekilinika lezilindo zamabhasi kanye lokuqondisa uhlupho lwamanzi.
Ama roads ethu when you go to Velandanye gayenze alobhuqo akuhambeki, so that's be one of my area uthi ngibona ukuthi ama roads ethu ayalungiswa noma singela thara ngcono sifake igravel. Enye again to issue yet ye clinic, likely a clinic silayo but ayisebenzi 24 hours, so siyazama ukuthi no sibona ukuthi iclinic yethu ingasebenza njani.
Oncintisa eliqembu elizimele lodwa umnumzana Morgan Dube uthi yena phezu kwemicijo yancintisa labo uhlose ukuqeda ukuxokozela lokulwisana phakathi kwekhansili le.
So kwami kwakuqala ukuthi ngifika ngifake ngengathi ngesilungisanithi ukuthi kube le ngqondo yokuhlaliseka kwamaphansi abantu ukuthi asikhangele imisebenzi seke ukuhlokozana ngemini, ngoba kade kusenzakala the last 5 years abantu bebengekho emsebenzini, bebeqeda isikhathi besemakhoti, beqeda isikhathi bekuma-meetings ama-political parties abo ngoba bezama ukuthi bexazulule inkinga abalazo.
Umnumzana Kelvin Moyo yena omele inhlanganiso yamalungelo ezakhamizi e-Victoria Falls Combined Residents Association uthi ngokulwa lokhu akulantuthuko ecacayo eyenzakeleyo.
Kusamele kube ngabantu aba directly opposite to the crop of councillors esasilabo for the past 5 years. Njalo i-corruption, it was being perpetrated ngama councillors, the very people tina esiwathi ngama city fathers.
So kuyiminyaka edlula emibili kulokufuthelana phakathi kwezakhamizi lo municipal kusetheso ama councillor umlando wokungasebenzi kuhle lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kusenjalo lanxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu lwama-harmonized elections lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Inthethele izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda wethekelele esigabeni semzilikazi Mpophoma kwaBulawayo, lapho akhulume labahlali bakulomango ngenkokheli abayifunayo lobuzima abahlangana labo.
Iningi lentsha kulindawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli. Ovuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge 20 years ekuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. Kahle kahle thina sebe sikhangelele njengama-youth sebe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses kusibe lezinto esizitholayo njalo ezosincedisa ngoba athi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Unkosikazi Zimelwe Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Njengabomama abatsha silezikhalazo, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asilala lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphutshiyo, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Cabanga ukuthi kuthiwa uma ungumntwana ungakhala kuphoxe uthuliswe khonapho khonapho, so thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyethu wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami ukungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo. Ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama kuzaba le women empowerment.
Umnumzana Patton Tafumanei yena ungitisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzeguqula lesi sigaba.
Mina ngiyinzalo yasempophoma lemzilikazi, ngibuye ngenhliziyo yami yonke, khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni, abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene, izitishi ziyadubuka, abantwana bayafa ngenjengo, ama-club lapho ekade sihamba khona kufile, imigwaqo ifile, amanzi kakula, amagetsi akula, imisebenzi kakula, ama-factory avalile. Avotela iparty, votela nini independent candidate.
Osakhulayo u-Admire Maskati uzamela ibandla leZANU PF uthi uzaletha ubambana emphakathini.
Indlela enza sebenza ngayo ngiyokuthi abantu bonke abasempophoma mzilikazi constituency sizabe sisebenza labo, ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yeZANU PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele.
Uncintisa emele ibandla le-Citizen Collective for Change TCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko.
Sifuna izikolo ezintsha, kumele sibe le-ICT, abantwana bethu bebe lamakhompyutha, befunde amakhompyutha. Akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers. Kule ndaba esifisayo kakhulu ku-region yeMathebelele, i-issue e-devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lweviki ezayo luka-23 ncwabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili koBulawayo laseZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabale mibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethumele ingcwethi ezizakwenelisa ulwazi lwezempilakahle ukuthola amagama labo abafele engozini yokulumatha kwamagosu aseHawaii. Ngasikhathi sinye isiqinti seMau County sesiqalisile ukwethula amagama ababulewe emlilweni lo. Idolobho leHaina yilo elilahlekelwe ngabantu abaningi engozini le. Umongameli Joe Biden wakwelemelika uthi lo mkakhe unkosikazi Jill Biden wazakwethekelela eHawaii uyakhalela imuli zabalahlekelweyo kule ingozi yomlilo wamagusu. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosazana Nokulunga Thabethe, umqondisi weMangako Beauty Academy ohlala kwele South Africa.
We are just supporting abantu besifazane by giving them ama-courses, but khona labo ukuthi bayakhokha. Masibanikeza izinto ezamahhala, ama-vouchers, but yona ukuthi bayakhokha ama-fees abo. Thina into esiyenza ukunikeza ama-skills afana nelo, izinto ze-beauty, amazipho, ama-massage, ama-waxing, ama-facials, konke kwe-beauty sidila ngakho lokho. Siyabafundisa ama-short skills ukuthi bekwazi ukuthi bakwazi ukuziyenzela imadlanyana encane ngokuba naleso skill. Bese sibasiza ukuthola imisebenzi lapha e-South Africa, ngisho naphesheya.
Yes, ngathi libafundisani kakhulu, akusitshele ukuthi okunengi kwangikhona ujule ngakho usubekele egcekeni ukuthi hayi sibafundisa inzipho kumele bazenze kanje kusiya phambili kunale.
Yebo, sibafundisa inzipho, ama-manicures, ama-pedicures, like ma umuntu afuna ukuthi inzipho zakhe zibe zinhle nje, bese sibafundise ama-makeup, different types of makeup, ukuthi le makeup le iphuma ku-TV, ma umuntu alimele siyamfundisa ukuthi isikaleso siyenziwa kanjani. Ma umuntu afuna ukuba muhle for umshado wakhe siyabafundisa ukuthi kuyenziwa kanjani. Bese sibafundise nezemasaji ukuthi ma umuntu akhathele, siyelula kanjani ukuthi angazi ukuhlunga ngama-massage. massage la esifundisa wona.
Yes, ungathi okunye kuyini dadewethu ncasikhangela khonoko ke libafundisa khona.
Yebo, kukho konke engikushoyo manje kunama products vele abawasebenzisa ukuthi yonke leyo yonke lento le abayenzayo iyenzakale. Mhlawumbe imassage khona ama oils akhona a reliever stress ngokwawo, so basebenzisa wona lawo ma oil. Makuyikuthi bayenza ama manicures nama pedicures khona ama products abawasebenzisayo kufana ne scrub ama foot file konke lokho.
Singathi ke laba libafundisayo bayathola yini imisebenzi, njalo le misebenzi yangkhona iyanika imali yini kumbe kume njani kona?
Kakhulu entweni ze beauty ngoba uyabona ma une skill, iskill ungaba nemfundo ngaya ku university kodwa usuke ungaqhashwa, but ma unento iskill sezandla mabeqeda siyabasiza, asiyona i-agency but siyabasiza ukubafunela imisebenzi ngoba sixhumane kakhulu nama spas lawo nje akhona lapha eSouth Africa nale phesheya la ala. Mabefuna amantombazane bayazi ukuthi ba-contacta thina sibafunele la besibona ukuthi sebered ukuthi behambe bayosebenza and futhi bakhokha kahle. Mhlawumpe mabeqala bengaqala boma 5,000 lapho.
So kanye bathola imisebenzi emihle kakhulu, eh?
Kakhulu.
Ye, so abafisa ukuthi baxhumane lawe labanye benu kumele benzeni?
Babefuna ukuxhumana nathi bengasithola ku number le ethi 0730355039, or bengasifuna na ku Facebook iMangako Beauty Academy, ku TikTok na ku Instagram kuMangako Beauty Academy. Inumber ithi 0730355039. Ngizoyiphinda futhi 0730355039. Bese bengasithola ku Facebook as iMangako Beauty Academy, ku Instagram basithola ngoMangako Beauty Academy, na ku TikTok Mangako Beauty Academy.
Unkosazana nokulunga Thabete umqondisi weMangako Beauty Academy ubekhuluma le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Woma nje ke sikesizwe okukhulunywa ngabantu ke enklasini lethu ele VOA Ndebele ku Facebook phela. Siyabona abantu bakulandela kakhulu kudaba lolu lokuthi amapolisa asevota njalo abanjwa ngamandla ukuthi avotele ibandla elibusayo. Sikesizwe ke ukuthi abantu bathini silotawanda ezwipe utawanda zwipe ukuthi nanga kwa 20,000 chamisa 0 kuzobuya ke ujabulani ngozi uthi sebeqalisile izinto zabo abantu bezanupiyef. Izekhi yiyo enza ukuthi kwenzakale konke lokhu longujabulani ngozi phela. Proud Matutu la usithumezeleke umlayezelo wakho uthi-ke iZanupiyef abasoze beyikwanise, iZanupiyef iyadribula ekhonokokudlala. Kuzobuya-ke uReason Pastor uthi angithi phela abantu laba bawondlwa yilo phela iqembu elibusayo leZanupiyef, soke phela abantwana bangalamba kumele phela badonswe ngamakhala ngikwenze lokho. UClement Mpofu abasehleka khonapho-ke ithi ha uvele babulaya indlala. Danisa Mkhwananzi la uyabhala uthi barentile phela emalokithini lapho asihlala khona lathi hawu bantu pho bathi siphile njani abantu laba. Kuzobuya-ke uBeatrice Nyathi uthi vele ipolisa socha maticha bavotiswa kuqala bonke ngabeZanupiyef, so siyakwazi to ex bonke laba bayangaphi. Kuzobuya-ke uMamtimande Ngwenya uthi vele abanjwa ngamandla amapolisa engenzani phela ebanjwe esitokweni khonapho kuyapiwa. Sikhozile Ncube uthi welcome to ZANUPF, izikolo lezo kuyapiwa emhlabeni lapha. Mqondisi Dube uthi angithi yiwo phela aja abantu phela amapolisa lawo la akezwe ukuthi abantu benziwani kube buhlungu benjeyana. So-ke ye ndikhumbule ukuthi lakuthi lingene kufacebook page yethu isithumezele okuningi okumele sikwenze kakhulu ukuthi phela sikhuliseni sisonkeni. Ye, siyabonga kakhulu ke lamhlanje yikho kuningi kade silakho khona lokhu. Ye, singakehlukani sihlobo phela siyakwazi ukuthi kule live talk phela i-live talk luhlelo lethu lokuqakatheke kakhulu. Namhlanje ke ku-live talk ku-Diaspora Forum sixoxela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngokuya kuvotela ekhaya phela ukuthi bazahamba kumbe kabasoze behambe. Singakaligqibi uhlelo lethu sike sikhangele ezinye zezindaba bezikhokhela. Udaba lwamapholisa aseqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo abebandla le-CCC besithi amapholisa la abanjwa ngamandla ukuthi avotele ibandla le-ZANU PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalisa ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.